VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazo omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyabe ezidalela esibangeni manje. So imali abe ezidalisa yimiphi njengoba engaphuma ngaphandle kwelizwe nangandawo uyabe esepulazini kwafana elima njengobaa ngumlimi omkhulu. Ngibonile amaphilisi akusesabudia eboda esenzisa abanye akhesivakashelele lapha ngoDisemba insimi zakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa use kukhefu okwamaviki amathathu njalo ihofisi yakhe ithi uza kuba eziphumulela eselizweni.
Sihlangene ku meeting yesiphangephange sikhangele udubo osolubhekane lelizwe, udubo lwama gold panning gangs lawa abulala abanye bebathathela lokho ababe bekwembile.
Ikomiti yephalamende ebona ngezemigodi ithi izaqala uphenyo lokubuzisisa uZulu ngodaba lwababulala abantu endaweni ezilemigodi elizweni abaziwa ngokuthi ngamashurukwi. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizafakela ele Iran ezinye njalo izijeziso zenotho kulandela ukudutshulwa kwamabhomba abehlose ukutshabalalisa amabutho eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa use kukhefu okwamaviki amathathu njalo ihofisi yakhe ithi uza kuba eziphumulela eselizweni. Isikhulumeli sakhe uMnumzana George Charamba uthi osele ephethe isikhundla sikaMnangagwa okwamanje ngumsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga njalo uza kuba entshintshana loMnumzana Kembo Mohadi. Umnangagwa uzaphenduka emsebenzini ekupheleni kwenyanga. Ibandla leMDC lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa uya kukhefu echiya umnotho weZimbabwe uqhubeka utshabalala njalo uhulumende wakhe ekhanya engakwazi lokuthi abambe ngaphi. Sixoxele uDokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli somkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa.
Kuyizenzo zomuntu ongela kuzwisisa njalo ngela nhliziyo enhle esikhathini esikuso kade singese ukuthi uzilukazi weZimbabwe uthole nzima kakhulu abazali bakhangele ukuthi kathi izinkinga zokubhadalela abantwana i-school fees into esangazeni zizolungiswa kanjani. Kukanti-ke umuntu ozithi umongameli welizwe uyasuka nje enzengani uyabalekela izweni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kunokuhluphayo lokho nokuthi uyazi ukuthi ngesikhathi esifanayo ngomnyaka ophelileyo wenze waba nobunzima kakhulu elizweni leZimbabwe ngokukhweza iy'ntengo ze-fuel. Lokhu kutshengisa ukuthi akala zwelo lokuzwisisa udaba lokuhlupheka kwezizalwane zeZimbabwe ngesikhathi esifana naleso.
Bakhona abezanu-PF abathi umongameli ulelungelo lokuya kukhefu njengawo wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi umumo wezenotho uminjani.
Ye, lokho ikuphosisa uqiniso ngoba unengi weZimbabwe akalitholi lelo khefu. Unengi weZimbabwe usebenza 24/7 amalanga wonke omnyaka ngoba phela umkhonomi uzima abantu besilwa. Abatho njalo ukuthi babazisisa ukuthi iZimbabwe iphilwa kanjani njalo ukuthi abantu beZimbabwe bathole kanzima okungakanani. Njalo kunye okuhlupha yibo khona ukuthi lanxa yekhona uMnumzane Mnangagwa akukhanye ukuthi uyasebenza ngalokho ngathi ikhefu ulidinga elani yena vele umuntu ohlala esenza umsebenzi ongala uphumelele okukhulu omubi kuthi ukuthi vele uhlale sekuphumulene ngalokho akumelanga athathele ixesha lokuthi enze ikhefu elikhosta uhulumende lozilukazi bakho ezinye izimali uhamba kwakho lokhu kuzothatha izimali kakhulu eziningi yikho ukuhlupha abantu kube ngafanelanga abe lalelo khefu ngendaba yokuthi uzabe dlalisa izimali eningi umuntu ohlala ekukhefu ngendaba yokuthi umsebenzi wakhe u-very weak.
Udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe njalo lelunga ledale leZANU PF Central Committee uMnumzana Joseph Chuma yena othi uMongameli Mnangagwa ulelungelo lokuya kukhefu njengaye wonke umuntu.
Lokhu ngiyabona kuhle kutengise ukubana vele ilabantu abadalelwe ukuthi ngusola bazasola into yonke ungathuli usola lokuthi yindaba umuntu ethe make ngefike ecaweni usola into lakati wayo ngahambanga emasileni kulokuthi ecaweni. So abantu abavelele phila ngokusola bazasola into yonke ntembe ngoba ngiyakhumbula kulo daba lalo lakhulu kuyatobona kulabantu abathi behamba eqhuba idonki indodana lomfazi abantu bathi kade inyalo iyahlalele ngaqhuba idonki lothi igadi bathi beligadile abanye bathi hawulele shuwa alibizela idonki ligadi libabili kangaka ubaba ubama wagada abantu bathi kade ubaba indawo ngobhare waye uhamba ngenyawo umama ebhesele egadi igadiwenaliwomana ngabo gadi idonki wathi beligadile abanye basola futhi bathi hayi kade lolee ungashiyuba kuhambe ngenyawo ngigadi idonki bayibona thiletini ngcono sibithwale belidoni langkulu. So kuzenzeke vele abantu abasuke basuthiseka ngalutho empilweni yabo.
Kodwa abe-MDC bathi udlalisa imali kahulumende kanti lakwenzayo njengomongameli kabakuboni.
Udlalise imali iphi ngoba nanku phela izini uthi u-Deputy Chief Secretary onguyu-MDC Chief Secretary owamanje ubaba uCharamba ukhiphile i-statement esihle sobala ukubona umongameli usesiye ekhefini kodwa uzabe ekhonapha elizweni lakithi eZimbabwe uyabe ezidlalela eqanjini lakithi. So imali abe edlalisa yiphi njengoba engaphuma ngaphandle kwelizwe nangandawo uyabe eseplazini kwaphana elima njengoba kuthiwa ngumlimi omkhulu. Sibonile amaphilisi akwi-social media eboda ebhekisa abanye akhebakathele lapha ngo-December insimi zakhe. So ngumuntu osekena hhayi ngizabe ngikhona apha ngenye indawo kungeke khwaphana ezilimela nje iphumula ekhwaphana eplazini lakhe pho-ke imali edlalisiweyo yiphi. And then nxa usukhuma ngotiyona wethi bona into esezenze umongameli kabaziboni kithi ke uvele bayeziphoxo bona ngokwabo ngoba kathenki ungakhangela kule nto eyinengi esezinzile esezenzisele bona sokulo mahluko phakathi kohulumende lo okhona kathesi nohulumende obe ekhona namuvana.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF Central Committee sixoxela ekobulawayo. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngezemigodi ithi izaqala uphenyo lokubuzisisa uZulu ngodaba lwababulala abantu endaweni ezilemigodi elizweni abaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Kubika intatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
Ilizwe libone ukugqonga kwezehlakalo eziningi zabantu abahamba bethwele izikhali bethatha ngodlame igolide emigodini yabanye. Izehlakalo lezi zikhuphuke ngomnyaka odluleyo lapho kufe abantu abambalwa abanye balimala ngenxa yokwenza kwabo mashurugwi laba. Idale lephalamende likhokhelwa yikomiti ebona ngezenjwayo namhlanje lenza umhlangano lathatha inyathelo lokuba kucushungulwe ukuba lolu hlupho lungenqatshelwa njani. Umgcinisihlalo wekomiti le uMnumzana Edmund Mkaratikwa nguye owase intatheli zindaba ngalolu phenyo.
Resolved to conduct an inquiry into the matter in order to identify and trace the foundations.
Sizakwenza uphenyo kudaba lolu ukuze sibone ukuba abantu laba baqala njani ngaphi, sibone ukuba kulokho asebekwenzile sokuphambanisa njani ukutholakala kwegolide elizweni.
Omele emagwegwe edayile iParliamente umnumzana Anele Ndebele uthi njengekomiti bafuna ukuba udaba lolu lulungisizwe ngokuphangisana.
Njengekomiti yePharlamende emele ezokwenjwa kwemgodi elizweni, sihlangene ku meeting yesiphangephange sikhangele udubo osolubhekane lelizwe, udubo lwama gold panning gangs lawa abulala abanye bebathathela lokho ababe bekwembile. La ama gold gangs besizwa kuthiwa ngamashurukwi. Ikomiti ikhathazekile kakhulu ngalokho.
Kodwa ingcitho ezigubanayo zombusazwe zithi ukwenza uphenyo akusoze kusize lutho, ngoba kusazakala ukuba omashurugi laba abathintwa ngabomthetho kugoqela amapholisa. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Kobetsa Itakawira.
I-Commission of Inquiry kwathesi ayiqakathekanga, ngoba lokhu kuzadlalisa ama-resources awelizwe njengokwathesi hlesi sihawulela nathi kulezinto eziningi eziqakathekileyo kumele zisebenzise khona imali. Kodwa xa ngikhangele isekhithi esilayo neZimbabwe, amasosha sike sawubona itshaya abantu abangela amacala, sike sawabona amapholisa lawo esemgwaqweni, i-capacity balayo bekuthi bayimisa amashuriku la asehluphile.
Ngenxa yendlala eselizweni, abantu abasendaweni ezitholakala igolide sebephila ngokwemba, kodwa ukubulalana osekusenzakala emgodini le yikho sokudanisa abaningi. Abanye bathi omashuriku laba abahamba bebulala abanye bathunywa ngabezombusazwe, kodwa lokho akulabufakazi. Kodwa abaningi bazibuza ukuthi kungani bengabotshwa. Amapholisa wona athi asebophe abaningi, bekhuthaza uZulu ukuthi amangalele bonke abephula umthetho. uZulu lethemba lokuba uphenyo lolu luzazama ukuqeda lolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizafakela ele Iran ezinye njalo izijeziso zenotho kulandela ukudutshulwa kwamabhomba abehlose ukutshabalalisa amabutho eMelika akwele Iraq izolo. Ele Iran liphosele amabhomba ohlobo lweballistic missile ahamba umango omude adiliza izakhiwo, kodwa kula muntu ofileyo. Lokhu bekuyikuphindisela ukubulawa komholi webutho lakwele Iran obulewe izindizamtshina ezingelabatshayeli ezakwele Melika ngolwesihlanu lweviki edlule. Kodwa uTrump yena owayethe nxa ele Iran lingavele lizame ukuphindisela ele Melika lizathatha amanyathelo alukhuni, uthe ulesifiso sokuba ele Iran lisebenzelane lamanye amazwe. Ake sizweni amazwi akhe.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you, the American people.
Ngilokujabula ukulazisa ukuthi akula sizalwane seMelika esibuleweyo ekuhlaselweni kwayizolo. Kulutshwana kakhulu okwawonakalayo, lebutho lethu liphephile. Ibutho lethu elikhaliphileyo likhona njalo lizimisele ukwenza laloba yini ukulivikela lina zizalwane zeMelika lomhlaba jikelele. Ele Iran likhanya selidedela emuva, okuyinto enhle kuZulu womhlaba wonke jikelele.
For the world, no American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken.
Lawo ngamazwi kaMongameli Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube, yena othi amazwe omabili kawasoze aqale impi yomhlaba.
Siyakuzwa khona lokho, siyakubona njalo ukuthi iMelika yenze lokho okade kungacacanga ukuthi kungenziwa, ukuthi kulale omunye wabaphathi bamasotsha e-Iran ophezulu. Kube sekuthi i-Iran iyasiphendula layo ngendlela ekade ingalindelwanga. ukuthi sasele iAmerica yona ngokwayo ngokuthumela amabhomu efika lapho kule okulendamshina zeAmerica khona ukubonisa ukuthi amazwe omabili azinikele ukuthi angalwa impi engasibangela uhlupho olukhulu ngoba nqabe ngalwa kuyakhwela ishiweli kukhwela izinto eziningi emhlabeni kwenze kube nzima ngaphandle kokufa kwabantu kuyakwenza impilo yabantu ibe nzima nje emhlabeni.
Kodwa wena uyibona iqhamuka na impi yomhlaba wonke iWorld War ngalokhu osokwenzakele?
Hayi, kakho oyifunayo iWorld War, wonke umuntu uyayesaba. Into lanxa kunga o-America de Iran zingalwa nje impi encane yokuphoselana ngamamisayili lapha lalaphana. I-World War iyabisidinga kube khona bo-America labo-Russia labo-China. Hayi, kakho ufuna ukufika laphana ngoba phela kakho zasala. Hayi, singeke sibe la i-World War 3 kusala umuntu ngokuba amazwe alezikhali zisabeka kakhulu. Ngakho-ke kuyalokhandwa ukuthi nxa bengaqhubeka besilwa babeza kulwa. Kodwa kuyabe kuyakonakala izinto eziningi e-East ngoba i-Iran izathi zahlasela abangane be-America kuleyo ndawo okuyakwenza ukuthi kuchitheke into eziningi. Kodwa ngibona sengathi bafuna ukuyinqanda impi bobabili kabayifunile khona ngoba kakho ozazuza kuyo leyo mpi.
Kodwa ingaqhamuka impi ubona ungani angangenela yini amanye amazwe afana le-Russia le-China?
Hayi, angiboni ukuthi kuleli veli ngangenela kuleyo ndawo kula makhulu. Kungaba lokukhuza kuphela ukuthi hayi lokhu akungenziwa, lokhu akungenziwa. Okwakhathesi impawu kazivezi ukuthi kukhona ongangenela, ungananzelela. La mazwe amakhulu, ikakhulu iRussia leMelika, ziyathanda ukuzikana. Ngayo iRussia iseSyria, iMelika ime kwenye indawo. Ngayo iMelika iseIraq, iRussia ime kwenye indawo. Ngokuba yona lawa mazwe ayikhiye emhlabeni. Ngayo ingathintana kabi, kuyonakala kakhulu. Kodwa angiboni ukuthi bangalwa over u-general we-Iran kumbe i-Air Force Base ye-America e-Iraq.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Uzulu seveze ukukhathazeka ngesaziso senhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ethi izisebenzi kazisoze zenelise ukuya emsebenzini ngenxa yokungeneli kweholo lazo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lokho kuvezwe ngunobhala we-Apex Council umnumzana Gibson Mushangu emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare.
The level at which our incapacitation is raised to is come to a very tense one. We are no longer even
sasisenelisi kukhona uya emsebenzini. Isimo sesifike kusibanga esisibi kakhulu. Kunje izikole zihlwa ngolwesibili kodwa amalunga ethu akasoze enelise ukuphendula evela kwizigaba ezihlukeneyo lapho kade bekhona.
Abenhlanganiso emela ababalisi abafundisayo emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union in Zimbabwe, ARTUZ, bathi lanxa bekuzwile okuthiwo ngabe-APEX kabavumelani lakho. Osechiya isikhundla sokuba ngumphathi sikhwama umnumzana Ngqobizitha Nyathi ulandisa ngomcabango wabo lowo.
I-APEX kayithembakali, ikhanyela ama-double standards, kayimeli zisebenzi njengokukhuluma kwethu. Thina sabe sithi imali kayikho, lezikolo lazo zizabe zivaliwe. Khangelani ukuthi imali esikhuluma ngayo imali eyaholwa ngo-December kuthiwa nge-festive season izasebenza ukuthi abantu besebenzise. Ibe yiyo futhi imali eyasebenza ukuthi abantwana bezikolo ibhadale ama-school fees.
Unyathi uthi kabamthembi uhulumende ngakho-ke kumele asetshenziselwe ezinye indlela ezizokwenza abalalele hatshi ukumelela ukukhulumisana ngomlomo kuphela kungaphumi lutho.
Into eyayenza ukuthi izikolo zivulwe yikuba imali isithiwe izisebenzi iyimali ekhanyayo, iyimali esebenzayo. Nxa kungela mali ephiwa abantu kusho ukuthi le msebenzini wangikhona sizabe lokho sisebenza silindele imali ukuthi ikuye.
Ukukhalaza kwezisebenzi zikahulumende kuza ngesikhathi izikolo sezizavulwa kuyonale iviki ezayo. Abazali bathi bakhathazekile ngale inkulumo yezisebenzi zikahulumende. Ingcwethi kwezokuhlalisana kuhle ukwaZulu umnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe phezu kombiko wabomanyano we-APEX Council.
Izisebenzi zikahulumende zilenkinga ngoba yizo eziphethe uhulumende bahlala bethenjiswa yi-Apex Council izithembiso ezingapheliyo beqilwa nguhulumende bafanele bazwisise ukuthi uhulumende esilayo kase uhulumende osuthisa izithembiso bona nxa besithi bafuna ukubhadalwa ngama-US dollars imali eqondane ehambelana nama-US dollars kabaqinise ngendlela yakhona ngoba sukukaningi bethembisa amalunga abo besithi bona bakhuluma lohulumende uhulumende ebaqila.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU uMnumzana Japhet Moyo uthi udubo lweholo elingeneliyo kasilo lwezisebenzi zikahulumende kuphela kodwa ngolubhekane lezisebenzi zonke elizweni.
Sike sabona betshenisela kumnyaka odlulileyo, sike sabona besiyahambisa ama-petition kuma-ofisi ka-Ministry of Finance bethuselwa sibili, bethuselwa kwabuhlungu.
Njenge-ZCTU uMoyo uthi bafisa ukuba ngabe uhulumende uyalulungisisa lolu daba luphele kokuphela. Umhlangano obizwe nguhulumende ngolwesihlanu uza ngesikhathi yabenhlanganiso ezimbalwa ezimela ababalisi sebeveze ukuba amalunga abo engasoze anelisa ukuya emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba ngomunye wabancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika uMnumzana Julian Castro ubonakale eBrooklyn eNew York izolo elosenator Elizabeth Warren esithi usesekela yena ngemva kokuphuma kulumncintiswano. Ngesikhathi ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithakazelela iminyaka edlula ikhulu labunjwayo ledlula engamathumi amabili ilizwe lithole uzibuse, abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi kunengi kakhulu okufezwe yileli bandla okwehlule ibandla lezanu PF eminyakeni engamathumi amane kazibuse eZimbabwe. Kubika uBenedict Nhlapo.
AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa balijayele ihlombe ibandla elibusayo ANC besithi lisebenze ngendlela encomekayo kakhulu maliqathaniswa lelezanu PF. Mibili kuphela imizi phakathi kwelitshumi engelamagetsi. Munye kuphela umuntu phakathi kwabalitshumi ongatholi amanzi ahlanzekileyo. Abantu abedlula izigidi ezilitshumi lane, 14 million, bahlala ezindlini ngaphandle kwembadalo ezakhiwe ngurhulumente emadolobheni. Kwezemfundo lakho, munye phakathi kwabadala abalitshumi ongakwazi ukubhala nokubala, kanti kwezempilakahle abedlula izigidi ezine abaphila legciwane lengculaza baphakathi kohlelo lukarhulumente lokwelatshwa. Lobanje kusase kunengi okusafanele kulungiswe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi sebephezu kwakho.
The economy, yes, is in a bad shape. There's less demand in the economy.
Siyazi ukuthi ezomnotho kazimanga kahle, kodwa asilalanga siphezu kokulungisa konke lokho.
All I can say is that we are not sleeping on the job. We know what the problems are, we know what the challenges are, and we are addressing them.
Isizalo seZimbabwe uMnumzana Godfrey Vigi uthi kunengi labeZimbabwe iSouth Africa yizwe loluju lochako.
Sikhuluma nje kulezikolo zikahulumende, abantwana abaphiwa amabhuku mahala, bafunde mahala, bathola ukudla mahala ezikolweni. Sikhuluma nje eSouth Africa zikhona izindlu ezakhiwa mahala, zitholakale mahala nguhulumende. Sikhuluma eSouth Africa umntwana ozelweyo ezalwa ngabazali abahluphekayo uthola imali ayihola mahala yokuthi akwazi phela ukuthi akhule abe ngumuntu.
UMnumzana Mlungisi Jabalala yena uthi uthathekiswa indlela okuhlonishwa ngayo amalungelo oluntu.
I-ANC ayizange yaxosha abelungu, ayizange yaxosha abelungu, wahlonipha amalungelo abantu. Kwaba lentando yeningi e-South Africa. EZimbabwe azange sakubona lokho since 1980. Sibona abantu behlukunyezwa betshaywa, befakwa emajele, enzwa zonke lezi abanye bebulawa abanye benyamala kuzivela namhlanje
loba nje le South Africa lalo lilomnotho osuntenga ntenga iningi labeZimbabwe bayasebenza kanti imisebenzi le yiyo ephilisa imuli zabo ezisekhaya umnumzana Viki uthi kuyethusa ukuthi uhulumende we-ANC wenze konke lokhu ngemva kweminyaka ephansi kwamachumi amathathu ebusa kanti wezanu PF useze eleminyaka engamachumi amane uZulu esidla imbuya ngoluthi
yondla abantu bayo ize yondle abantu baseZimbabwe iSouth Africa izihambela yodwa ngeke izifaniswe neZimbabwe iZimbabwe liguso elingelamnikazi uhulumende ophila ngokubulalela ukucindezela abantu bakhe ngakho ke ngeke ngiyifanise neSouth Africa
ibandla le-ANC selihlele umkhosi omkhulu ngomgqibelo esabelweni seNorthern Cape lapho uZulu azathi kwaxa khona kuthakazelelwa iminyaka le edlula ikhulu lizelwe 108 years Melo 07 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho
Amabandla amakhulu ezombusazwe athi eleZanu PF lele MDC ayavumelana ukuthi kumele akhulumisane ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe. Kodwa amabandla la kawavumelani ekuthini inkulumo lezi kumele ziqhutshwe njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Thabita Khumalo, lo mnumzana Malaki Nkomo owebandla leZanu PF belabalaleli beStudio 7. Bebexoxa lo Gibbs Dube njalo uMakhumalo nguye osungula lingxoxo.
Awusoze uthi wena siye kumisana umloda. Kuye dingo wakho umuntu umlamla nkuzi wena Nkomo engingamaziyo mina ipolati yenu le kanti wena Nkomo wakubona ngapha ukuthi wena upasu grade 7 mina ngipasu form 4 sesiya ku graduation wena iye graduate la labo form 4 inkokheli ezikupolati zawina amavoti amangaki bala bameli bepharlamenti abangaki epharlamenti so singaze sachayinja sifike umphini ake siyekele ukukambelana amanga sitshela uZulu lomhlaba wonke amanga ngoba amanga lakhe angithi sesingaphi namhlanje bali sithi lina abantu abasephalamende okuthiwa yibo abakuhulumende yibo abangazwananiyo yibo abantu okumele bakhulumisane nendoda
nxa kungathiwa kugalisanini kutsha lina Zanu PF le-MDC kambe kuyini ongayilenza ukuthi ligcine likhulumisana sibili kungelabo polati laba
umbangani leyi yindaba enzima kwabathibe ekuthinini ngemva nasesikhethe umbuso sesidlule kuma-elections sibe sokuthiwa khona yenzani lokhu nalokhu angithi ukuthi singene ku-election after every 5 years siyabe sidinga ukuthi ngubani ozatha isicathula egumeni manje nxa sokunjalo ukuthi ngemva kwama-elections esiyafuthe siba nezinye izinkulumo ukuthi lo yindlela engesofanele ukuthi ngisaye naphansi esitaplan kwathinthini angithi phela naphana nxa nginamini i-election ngingena ukuthi nami ngikhokhele for the next 5 years bona ngabalungiselele ukuthi labo bangene nxa kungabuya le mila ibuya i-election upresident idikaya nanga ukhuluma nabantu zonke izinto umama u-honorable Khumalo azivakisayo yizo phela izinto okufanele ngabe bayazifundisa bekukenjani ezifunwa yiyona leyo inhlaniyo yepolani ukuthi bazikhulume kukhona ngane belabanye batho uMakhumalo ukuthi wena mtambaro kumbe wena uzibanibani lawe wena alinabantu thina yithi esilabantu abantu besizwa sikhuluma sisetafuleni naleyana kodwa nxa sizase sibe yithi thina esijaja ukuthi bani loba nabafune ngababuye kuhlale phansi kulungisi sobalethe imibono yabo sithuthukise ilizwe leZimbabwe
thabisani ncube pho kumele kwenziweni kwenze ukuthi kulungiswe konke okuhluphayo eZimbabwe
ama-political party lawa asazi ukuthi kumbe balwela fo iy'khwama zabo kumbe balwela ini ngoba abantu ekhaya bafise iqiniso and
siyabonga labo bekungabalaleli beStudio 7 nalo Makhumalo MDC lo mnumzana Malaki Nkomo weZanu PF bekhuluma lo Gibbs Dube lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.